Siyabonga Gibbs Dube. Siyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo womhla ka 13 ngoMpalakazi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Siyabonga Gibbs Dube. Siyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo womhla ka 13 ngoMpalakazi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe amalunga edalele cabinet akhethwe ngumongameli Mgabe alakhona ukuvuselela umnotho welizwe.
Ukubona kwenzakele kusitshengisa ukuthi iZANU is trying to present itself ukuthi ifuna ukulungiselela ukuya phambili, ilungiselele ikusasa wayo. Okwenzakale manje indaba ehlose ukuthi it put to rest, ngingakubeka ngesilungu, indaba ye-succession debate.
Izakhamizi zeManyame duze ledolobho leChitungwiza seziphiwe amalanga ambalwa kuphela ukuthi zidilize izindlu ezakhiwa okungekho emthethweni. Imidlalo yenkezo ye-African Union Sports Council Region 5 edlalelwa koBulawayo isisiyafika komlindi uyagcina kusasa.
IZimbabwe nayo lokhu izama ukubana ithole amamedali, ngathi iku-number 2, so kuzokuthi-ke iMozambique ibe ku-number 3.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uluhlu lwabaphathintambo bakahulumende abakhethwe ngumongameli Mgabe ngolwesine luguquke kancane kulalolu olwandise ukuba khona minyaka yonke. Lokhu kubangelwa ukuxotshwa kweziphathamandla zebandla lezanu PF ngumongameli Mgabe ezibalisa owayengumsekeli wakhe unkosikazi Joyce Mujuru ezethe sayicala lokufuna ukumgenqula esihlalweni. Olokhu ephethe ezemali ngumnumzana Patrick Jinamasa kuthi kwezokuhlela inhlelo eziphathelane lendleko kahulumende sokulomnumzana Simon Khayamoyo. Umbuzo osukhona ngothi laba bantu balakho na ukuguqula umnotho welizwe wona osumi manzonzo. Lo ngumbuzo esiwubuze njalo ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Ufungcono kuzaba nzima ukuthi sihle siwubone kumalanga alandelayo, kodwa iqinisweni kumele sikukhangelele ukuthi ngezikhathi zonke nje emhlabeni kuqakathekile ukuthi kube le change endaweni ezithize, ikakhulu ku-leadership. And sikubona kwenzakele kusitshengisa ukuthi iZANU is trying to present itself ukuthi ifuna ukulungiselela ukuya phambili, ilungiselele ikusasa wayo. Okwenzakale manje indaba ehlose ukuthi it put to rest, ngingakubeka ngesilungu, indaba ye-succession debate. Kusukela manje sesikhangelela ukuthi lokho abakwenzayo bazama ukuthi benze i-investor confidence lokuthi ilizwe liye phambili, kodwa akuzukwenzeka kusasa ngoba uhlupho lweZimbabwe solule mpande lugxile isikhathi eside, so kuzathatha isikhathi ukuthi okuyinto okunjengalokho kulunge.
Osomabhizimusi bakwamanye amazwe ikakhulu amazwe entshonalanga balakho na ukuguqula ingqondo zabo baze eZimbabwe ukuthi bazosungula amabhizimisi nxa sikhangela uluhlu lweziphathamandla ezikhethiweyo?
Osomabhizimusi bamanye amazwe bazimisele ukusebenza lelizwe leZimbabwe ngoba iqiniso elikhona ukuthi bayakwazi, kakhulu amazwe anjengalawa okuamelika, weMelika, England lamanye bayakwazi ukuthi okwenzakalayo o-India labo-China babhizi bayenza ama-business deals lohulumende weZimbabwe. So ngamunye ngamunye wagugubo, okwenzakalayo manje ukuthi bebengelashuwa ukuthi nxa indaba ye-succession le ingekho, ingabanjwanga ngendlela eqondileyo, izophetha iyisima kanjani. Manje nxa isibekwe ngendlela ugaba sesuke wayibeka ngayo, iningi labo bebevele bekhulumisana labo mnangabo.
Lo-ke ngumnumzana Brilliant Mhlanga, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, bekhuluma ecingweni leStudio 7 eseLondon kwele Bhilitane. Ikhansili yomuzi weManyame eduzane ledolobho leChitungwiza ebhekane lodubo lokwanda kwabantu abakhaya izindlu ngokungekho emthethweni ithi laba bantu kumele baqale babhadale inhlawulo yokwephula umthetho bengakanikezwa indawo ezintsha zokuhlala umhlaka 31 wayonale inyanga kampalakazi ungakafiki ngoba bengehluleka kwenza lokhu bengadilizelwa izindlu lezi. Okunenga sikuzweni kuntatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abekhanseli yeManyame bethulela umbiko besazisa ukuba ngokwanda kwabantu abafuna indawo emangweni lo sebelungisisa izinto ezithile andubana besungule uhlelo lokwabela abantu indawo kodwa beqakathekisa izakhamizi zaleyo ndawo bebe sebelandela ngabantu abavela kwezinye indawo. Umqondisi wenhlanganiso yezakhamizi zeChitungwiza umnumzana Admiza uthi ukwehluleka kukahulumende ukutholisa abantu izindlu sokubangela ukuba begijigijime bedinga indawo zokuhlala endaweni ezijeneyo ezinye zazo ezingekho emthethweni.
Kubangelwa ukuthi uhulumende lezakamizi lapho eManyame labosobhuku eManyame khona ngale yiwo abanikeza abantu laba izindawo zokwakha ngoba abantu bafuna ukuhlala eduzane ledolobho lapho abakhona ukuthola khona into abazifunayo lemsebenzi abayenzayo ezandla leyo baye befuna indawo ezingane zichiphile okunjani ukwakha lokuhlala.
Uthi lokhu kugcina kusenza ukuba abantu beqilibezelwe ngabantu abalemali labantu abalezikhundla kumakhansili la kumabandla ezombusazwe ethi noma kunjalo isekelo sombusa sivumeze ukuba abantu besuswe endaweni abahlelikizo bengakatholelwa ezinye indawo zokuhlala.
Ukudilizwa kwezindlu lapha eZimbabwe kuvamile kakhulu ngoba siyakubona kusuka lapha eChitungwiza kathe sokubhahile sokundawo zonke amakhansili afuna ukudilizela abantu izindlu. Sibona ukuthi ukuregularize lokhu abakukhuluma ngakho ngokuthi bafuna ukubona ukuthi hayi umthetho esilawo esikusekelo sombuso wethu sithi awufuzanga umuntu edilizelwe indlu yakhe engaphuanga enye indawo yokudlala.
Uthi lokhu kuzagcina kubangela ukuxabana lokungazwisisani ebantwini kubangela njalo ukuba bengalandeli imithetho yelizwe.
Lokhu kuzabangela ukuthi kungabi nomthetho lapha eZimbabwe okunikeza abantu izindlu ngoba mina ngabona indawo okuyindawo kwami okufanele ukuthi ngaka khona anje ngiyasebenzisa amandla ami either okupolitical power umbeni ipower engilayo kuhulumeni ukuthi nginikeze abantu izindawo zokudlala.
Ikhansili yemaphandleni eManyame Rural Council ibhekana lodubo lokwanda kwabantu asebesakha khona. Iningi labo lingabantu abavela edolobheni leHarare leChitungwiza. Ithi izagcina abantu bayo kuqala ibisinikeza indawo kulaba abahleli ngokuphandle komthetho kuleyo ndawo kodwa bebhadale inhlawulo yabo yokuthi bahlale khona ngokugcweleyo. Ingakanikezi njalo abangaqedi ukubhadala leyo nhlawulo. Ithi wonke umuntu ozatholakala esakha kulindawo engavunyelwanga yikhansili kungenani lokuthi wabhadala inhlawulo ngokugcweleyo kumbe uzadilizelwa indlu zakhe. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Alevalaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930 5940 la ku 15455 kilohertz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.studio7news.com. Okwamanje ke sengichedela emuva ngelichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami owenu usithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo lwethu sixoxa nonkosazana Thabita Khumalo omela ibulawayo isti edalele parliamente ngodlakela oluqondiswa kwabesifazana. Siqale ngokubuza unkosazana Khumalo ukuthi yiphi imizamo uhulumende aseyenzile ukuqeda lolu hlupho elizweni.
awudlakela lokhu kuqhubeka kanjalo ukukhanya inombolo eziphumayo esikhombisa ukuthi udlakela liyakhulela kakhulu kubomama, okutsho ukuthi isikhathi esiye sihlanganisa amakhanda sibone uDubo singalenzani, ikakhulu ukuthi obaba nabo bake bangene engxoxweni esizenzayo ezokuvikela umama, ukwenzela ukuthi mhlawumbe uma sesingena ephalamende sesiyakwenza imithetho leyo, obaba banelise ukuthi basixhase ngoba sebezwisisa ukuthi kanti vele sikhuluma ngani uma sesithi omama bayahlukuluzwa.
Sesikhangela njalo ugatsha lwenu lwabesifazana kuleli dale, lake lakhuluma ngokuthi kumele ukuthi abadlwengula abesifazana bagwetshelwe iminyaka eminingi kulalokho okwenziwayo.
Iqinisa lelo ngoba singakhangela omama abadlwengulayo iningi lakhona babakhona baphiwa ama-sentences aphansi kakhulu ayenza ukuthi alulaze umama lolu daba alukayindawo, ngoba lokho sikhankasa ukuthi sizame ukuthi abantu laba bathole izigwebu ezinkulu ezakwenza ukuthi iningi labo besabe ukudlwengula umama, kodwa hhayi akukaphumeleli. Ngethemba ukuthi zaloke sigoqoda bazalibawutshintshe lomo.
Kungani lokhu kusanda?
Imikhankaso yokufika ebantwini yafika. Inkinga esinayo yikutshintsha imicabango yalabo abenza imithetho uhulumende, ukuthi layazwisise ukuthi uhamba njani, ngoba kukhanya yinto abangayibambili phezulu injalo kayilandaba. Yikho ngithe phambilini mhlawumbe singathi obaba labo babe phakathi kwaleli daba esiqeshiswa ngokuxakulula, kuzaba lula ngoba iningi labo ibakwenza leyo mthetho. So wakhathesi ukusithwalise nzima sibili, so kumele sidinge izindlela ezizakwenza ukuthi wonke umuntu, ngoba linto yokudlangulwa kwabomama kayibambi omama bodwa, ibamba omama labobaba. So yilo uDube esilani ngoba kuyenza imithetho yakhona ngobaba, kukhanya into nje engabahluphiwe kwakhathesi.
Bona labo obaba abasedalela ephalamende labo baluthathela phezulini lolu daba.
Umhlana welanga u-Olakuzarambi ekhuluma ngezigqoko zabomama wabona kuqakathekile ukuthi azi ngezigqoko zakhona ukuze akhengise abameli bephalamende besindisa. Bonke baphuma ephalamende beqinisa ukwenyanya ngalezo zinto ezilethiwe, okutshengisa ukuthi lokhu sihamba kumasiko ukuthi umzimba kamama kawukhulume ngawo edali, kodwa uDubo lukhona ukuthi uma singasakhulumanga ngayo edali umama uzakuba ikhotho esikhathi. So nginethemba ukuthi osobhuku nezinkulu ezisezigabeni nithi kuqakathekile ukuthi sivakatshele naye siqoqisane nazo, ngoba nxabo kwamasiko mhlawumbe bangasiphathisa ukuthi babone ukuthi olukamama lukhona njalo kumele sihlanzele amakhanda silungisele impilo kamama, ngoba umama uma engaphikanga kuhle ilizwe laliphile kuhle.
LeZimbabwe lingaphi kathesi nxa liqathaniswa lamanye amazwe ngodaba lodlakela kwabesifazane?
Siqathela kakhulu ngabela sizenzile, ngoba unga kuthiwa kule nto esiyenza esikhanya ngabe ubuningi babomama asebehlwangula kumba abathayayo ngaliyehla, kodwa sikhangela kwinsasa project iphumise inombolo ezibonisa ukuthi udlakela liyakhwela, okutho ukuthi vele kakulali. So sisemthuleni kumele sizame ukuthi sixhasane sonke senzele ukuthi sikhweze lomdubo siluqede.
Sibongile ukuxoxa lawe Nkosazana Khumalo.
Ngiyabonga.
Sibonge uNkosazana Thabita Khumalo omela iBulawayo East edale lePhalamende ebesixoxa layo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilalele njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami owenu uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Sibonge ke uSithandekile Mhlanga obesethulela uhlelo lwabesifazane. Lalelani njalo ngeviki ezayo kuhlelo lunye. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Okwezemidlalo ke lamhlanje, imidlalo yenkezo ye-African Union Sports Council Region 5 edlalelwa koBulawayo isisiyafika komlindi uyagcina. Limidlalo eyabasakhulayo ebalisa yenguqu, ijudo, netball leminye enjalo iqale mhla ka 5 walinyanga njalo ikhangelelwe ukuphela kusasa. Sixoxe lengcwethi icubungula izemidlalo umuzi wethu Hadebe ukuze sizwe okusekwenzakele lokuzenzakala njalo.
Okwakhathi esikuhamba kakuhle njalo kukhanya ngathi ilizwe le-South Africa yilo elilamamedali amaningi, kodwa iZimbabwe layo lokhu izama ukubana ithole amamedali ngoba ingathi iku-number 2, so kuzokuthi-ke iMozambique ibe ku-number 3. Kodwa okuningi kuzakhanya ngelanga lokugcina lemidlalo yona khona ngomgqibelo ngesonto kuzabe sekuyi-clearing ceremony.
Sike sabona kumaphephandaba lapha kukhanya abantu kabayi ngobunengi kuyabukela. Akhona yini amanye amalanga kade begcwala khona?
Ngingazi abantu abathi khona abantu kababuyi ngobuningi. Mina kulokhu esengubonile abantu baningi sibili. Ungakhangela kubasketball abantu babuya kuyagcwala. Ubusukhangela kuswimming. Kuswimming baze bayenza okokuthi bemise abantu ukuthi bengene, bebe bebathintshanisa, abanye bengaphuma, abanye bengene. Ku-athletics angikhulumi, abantu baningi kakhulu, njalo sikhuluma nje ngolwesine abantu basekele kakhulu amantombazana e-netball. Siyathola isicoco se-gold lapho abatshaye khona i-South Africa 45-37. Ungakhangela kumdlalo wenguqu ngolwesihlanu lakho kube kuhle abantu babuye ngobuningi eBurgerfield lapho iqembu leZimbabwe linqobe elamalawu ngethuka wani okwenze ukubana likwanise ukufika kuma-semifinal. Eliveve Stadium lakho abantu bebebuya ngobuningi kakhulu bezosekela leyo mdlalo. Ngingazi leyo mbiko ephumayo yokuthi abantu kababuyi ngobuningi ukuthi ivelela ngaphi, ngoba ngokubona kwami kwakhathi sabantu sibili babuya ngobuningi njalo bayithakazelela leyo mdlalo. Mhlawumbe ngabe ngikhuthe kuboxing lakujude lapho abantu abathi bebengabuyi ngobuningi, kodwa imbiko engiyitholileyo yithi khona kuboxing abantu bebuya ngobuningi ngenyana. Kuhle ngokubona kwami okwakhathesi.
Siyabonga ke muzi wethu Hadebe oyingcwethi kwezemidlalo. Lo ke nguSandra Ndebele esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje ngingoma ethiwa yona Nomalanga. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebeziqakathekile kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Kambe amalunga edale lekhabhinethi akhethwe ngumongameli Mugabe alakho na ukuvuselela umnotho welizwe? Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, lilani.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.